sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 kuMpandula 2023 ngokuphitube.
Lo Thabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje
na uminista engaphumelela kulokho akujwa kusho ukuthi sokulandela uhlelo avelo alutsho ukuthi ke ama permit la kumele aphele mhla ka 31 December 2023.
Uhulumende wakwele South Africa ubanyeka emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lijaji lePretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka.
Ukuthi akuthothoza kakhulu akukhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi kube yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukuba uzafika eNew York kunsukwane ezilandelayo lapho azangena khona umhlangano omkhulu oyi-United Nations General Assembly.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo.
Ukhulumende wakwele South Africa namhla uphanyeke emthethwandaba udala ba lwamaZimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lidala lePretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka. Umnumzana Aaron Motsoaledi, umphathintambo obona ngendaba zekhaya, uphanyeke udaba lolu eSupreme Court esithi isinqumo esethulwa yePretoria High Court lonyaka sephula iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. IPretoria High Court yathi kwakungaqondanga okwenziwa nguMotsoaledi lohulumende wakwele South Africa ababefuna ukumisa uhlelo lweZimbabwe exemption permits bebengakhulumisananga lozulu. Umthethandaba uthi uzahlolisisa udaba lolu ngesikhatshana esilandelayo. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa.
Inkantolo yasePitoli yathi yona labo abaphethe incwadi okuthiwa iZimbabwe exemption permit kumele incwadi lezo zime ukusebenza 28 June 2024. Njalo ngaleso sikhathi zisebenza lezo ncwadi umphathintambo ezangaphakathi kumele axoxisane lalabo bantu ukuthi isinqumo esathathwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi incwadi lezi ingaqhubekeli phambili zibathinta njani. Yikho-ke phathintambo wayezangaphakathi kwele South Africa wasesithi yena akavumelani lesinqumo senkantolo, yikho-ke wasesithena uzokuyafaka isicelo ukuthi aphikise okokuthi kumele aye enkantolo ephezulu singathi ngolwasemzini Supreme Court. Manje-ke lokhu kwenza ukuthi nxa evunyelwe ukuthi ayenze lokho kuthiwa ngolwasemzini aphinde, so kusenza ukuthi isinqumo leso senkantolo singabi implemented, kumbe ngithi mini judgment ingabi implemented kuze kulindwe ukuthi indaba yenkantolo esifakwe ngumphathi intambo ezangaphakathi iqedwe inkantolo inkantolo yeSouth Africa.
Singathi ke uMotsoaledi lapha ufuna ukuthi kuthweni.
Uthi yena akavumelani lesinqumo esokuthi kumele uhulumeni angathathi isinqumo asithathayo, ngoba uthi lokho kwenza ukuthi abomthetho kumbe inkantolo zingenele ekusebenzeni kukahulumende. Uphakamisa kakhulu lokho abakubiza ngolwasemzini okuthiwa i-separation of powers, ukuthi i-executive le-cabinet. Uthi yena i-judiciary isingene ela lapho ngamelanga khona, yikho uthi yena ule separation of powers phakathi kwe-judiciary le-executive. Manje-ke isinqumo senkantolo senza ukuthi uhulumende engabi la mandla okuthi abuse ngendlela zokuthi abengasabi lawa amandla okuthatha izinqumo okumele azithathe, yikho athi kuhambele enkantolo ukuthi kulungiswe lokho.
Nxa sesikhangela abantu abalabaZimbabwe exemption permits kutsho lokho
kutsho ukuthi nga uminister engaphumelela kulokho akutsho kutsho ukuthi sokulandela uhlelo avelo alutsho ukuthi ke ama permit la kumele aphele mhla ka 31 December 2023 kodwa sekunanzelela ngoba siyazi ukuthi indlela zenkantolo zithatha isikhathi kutsho ukuthi abantu laba abaphethe lezi zincwadi basazoba lazo kuze kuyephela esikunanzelelayo futhi ukuthi iHelen Suzman Foundation yayivele ihambise lolu daba enkantolo isigijimile futhi layo isiya enkantolo isithi kakucace ukuthi mhla ka 1 January 2024 kusiya phambili kuzokwenzakalani ngoba ukuya kukaminister enkantolo kususpenda implementation of i-judgment yenkantolo enkulu yasefitoli so ke sisalindile ukuthi sizwe ukuthi bathini kodwa kumele sikunanzelele ukuthi inkantolo kayizangitsho ukuthi minister kalamandla ukuthi angasaqhubekiseli phambili lolu hlelo lwezincwadi zokuhlala inkantolo yakutshoyo yathi yona akukho emthethweni njalo kakuvumeli isisekelo sombuso kasivumelani lakho ngendlela abakwenza ngakhona ngoba kulabantwana abafundayo njalo futhi abaphethe izincwadi lezi babevele bengazange bachasiselwe ngesinqumo lesi uhulumeni asesithatha babengabuzwanga ukuthi isinqumo lesi sizabathinta kanjani
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena umgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Abebanda eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change bathi kuyadanisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzakhuluma enhlanganweni we-United Nations General Assembly kulokuhlupha eZimbabwe.
Abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe bamukele ngendlela ezijiyeneyo ukunxuswa kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly oqale namuhla. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lona lithi kuyadanisa ukuthi uMnangagwa ozakhuluma kulo mhlangano ngolwesine ungena lo mhlangano yesikhathi ehlukuluza abantu bebandlaleli.
Ukuthokoza kakhulu asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi ibe yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle inketho ezenziwayo zibe zinketho eziqondileyo zikhipha umkhokheli abekhethwe ngabantu hatshi ukuthi loo federate ama-elections bafike bamamukele khona ngale emenze umongameli bengasiye umongameli
ekhuluma le Studio 7 umkhokheli we-Forever Associates Zimbabwe umnumzana Kodakwashe Munsaka uthi abebandla eliphikisayo lanto abayemukelayo laloba inhle njani uthi inhlanganiso United Nations kayilani lokhetho lweZimbabwe lolwamanye amazwe
laba abaphikisayo singabakwanisa yini siyakwazi ukuthi libandla eliphikisayo so konke okwenzakalayo elizweni babe bemele bephikise abala laba abakukhangela bethi hathi lokhu kulungile njalo kufanele mhlakumbe akumelanga vele sizijayise amakhanda ngabo khathesi ungakhangelisisa sibili ukhangelisise ngabe umongameli kabizwanga e-United Nations ngabe bayathokoza abe opposition bethi bona akahambanga ngoba abamboni njengomongameli oweZimbabwe so akaso legitimate president kodwa khathesi usebiziwe sebesithi hatshi uhambelene akulandaba akuntshele wena ukubana ngabe umongameli wabo lo uchamisa ngabe wawina ama-election ubengeke ehambe yini kutshengisela ukubana i-United Nation yona iyahlonipha amazwe njalo iyahlonipha impumelo yokhetho
unobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yena uthi akutsho ukuthi umhlaba wonke wamukele ngenjabulo ukuvotelwa kukaMnangagwa
mina ngicabanga ukuthi esingakukhangelela ukuthi uzakuya umongameli kodwa eyangekile ngoba okwenzakale kukhetho lolu kumele ukuthi kube into leyana abathi khona iyabi kuyangisa lobu siyafika kwabanye ngale kusazakala ukuthi ukhetho aluhambanga kahle kodwa utholakale ukhona phana ngicabanga ukuthi babe befuna ukuthi ukuyangeka kwakho-ke kuye phambili ngokuthi unquse khonapho.
Mnumzana Antonio Guterres, unobhala jikelelwe inhlanganiso United Nations, wenzela umnanga kwamhlophe ngokunqoba kukhetho olwenziwa mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka. Njengehlala yenza kukhangelelwe ukuthi umongameli weBrazil uzakhuluma kulomhlangano kusasa, elandelwa ngumongameli weMelika umnumzana Joe Biden, umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa laye ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma kulomhlangano kusasa. Umhlangano lo uzahlolisisa ngendaba ezijeneyo ezigoqela ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingutaba kaNcube. Namuhla kufungiswe amakhansila alitshumi lambili lengxenye 26 azamela uzulu emaphandleni kukhansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo, izikolo, amaklinika kanye lamadipa. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakhansila la athi inhloso yabo yokusebenzisana lekhansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezichiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla leCitizens Coalition for Change, unkosikazi Nolia Gumede, uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba ukufundisa intsha yesifazane ngokuqhakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe ngizinika isikhathi sami ukuthi ngewadi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha, especially lolungamankazana. Sengibuya kubomama. Omama abaningi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicelayo kubo baba. Kanti-ke lathi silezandla, silengqondo, ngikhangelele ukuthi siqhube umsebenzi lo kuncedisa omama ukwenza imisebenzi yezandla.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabomama i-Women's Quarter esigabeni seChisuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ngingena le khona ukubana sikhuthazane singomama, siyenzelwe, sithole, sincedisane ngokuthola ama-project, sizenzele okwethu, sitshiye lokhana ukuhlala singabantu aba mapegazi kubo baba, sala singabacelile izikhwama zabo baba zinzima ukuthi zize zivuleke. So nxa singomama sesizimele thina sodwa, siyenelisa lathi ukuthi sizifundisele thina abantwana.
Kwezentuthuko egoqela uzulu wonke jikelele kuzigaba zonke lezi, umnumzana Page Africa Ncube ongene ubukhansila lobu ngaphansi kwebandla lezanu PF uthembisa ukwakha amadibha kanye lekilinika emashakhe.
Abantu bakithi esikanda kubi wodi kakulagaba laklinikhi, otherwise nxa siyabe sikhangelela upresident ekhulume esithi leaving no person behind, umuntu kungabe lo muntu osalele emuva, kusho ukuthi thina sisalele emuva ngoba iward yethu ayela clinic. So yinto yakuqala engiyabe ngizayilwisa ukuthi ibe khona. Okwesibili, idibha lakithi lifile, ngizalwisa ukuthi idibha libe lamasola, kufakwa amajojo, konke kwenziwe ngendlela enje e-right.
Umnumzana Bonginkosi Moyo omele isigaba seChidobe ward uthi phezu kwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa yokuguquka komkhathi, i-climate change, wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kuSidobe ward ihlupho lwendlala, number one, lo hlupho lokuthi abantwana abaningi abasebenzi. So ngombono wami ngithi mina xa ngabe kusenza sithole amanzi inkalakatha siyakwanisa ukulima continuous, loba ebusika loba ngesikhathi sezulu, ukuthi kulinywe ukuze thi siqotshe indlala then la bantwana basebethole imisebenzi ngokunxa kulima.
Kodwa ozamela ikachechethe ward ekubandla le-MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu. Ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
Sesisuka edabeni lama-promises kade siwayenza ebantwini, sesisiya ku-reality ongangokuthi sesisayenza izinto kumbe sesiya ku-action.
Isiphathamandla sekhansili le umnumzana Phindile Ncube utshelela umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
singaqeda ukubafungisa namhlanje uward John bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha kumendla abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kakhansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa-ke ukuthi senze ama-committees ethu ikhansili besiqalisa ukusebenza.
Kunani lamakhansila la iningi labo lidabuka kubandla lezanu PF lele-CCC, kuthi oyedwa edabuka kubandla le-MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's quota abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManga Khama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Korea Force ngingunokuthaba Dlamini.
Siyohangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangele sivela kwamanye amazwe kumafitshane.
Elemelika lele Iran namuhla akhulule abantu abambalwa abavelele entilwengeni emazweni la. Umongameli Joseph Biden ubonge uhulumende wakwele Qatar, Oman, Switzerland le-South Korea ngokusebenza gadalala ukuze ukhululwe izizalwane zakwele Melika ngele Iran. Ukukhulule abadabuka kwele Iran ababevalelwe entilongweni kwele Melika abadala amacala achiyeneyo.
Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele United Nations ithi kulakho ukuqhamuka umkhuhlane wohudo kwele Libya esigabeni okube lempophoma zamanzi kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula elibulele abantu abedlula 11,300.
Kulomntwana olaliswe esibhedlela kulandela ukulunywa inyoka ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lokusilela komuthi okwelapha abalunywa zinyoka. Loba kunjalo, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bagijimele esibhedlela bengalunywa zinyoka, kubikwa uBathabile Masuku.
U-Annabel Moyo oleminyaka yokuzalwa elitshumi lanye, 11, ulaliswe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngemva kokulunywa liphimpi esihlathini. Unina unkosikazi Memory Moyo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Uthi yena wathi mayelele wezwa into engathi yamhlaba ngathi inalithi. Ungumntwana kayazi inyoka ngithi wavuka wanatha amanzi. Wavuka wathi gogo, thathi gogo ngize ubuhlungu la. Antakuthi yena ma ngithi ngiyamkhangela umntwana mbona ule gazi, awona le mbozi ithu. Thahlathi afinishe umntwana ngenyoka.
Unkosikazi Sanele Moyo, ugogo ka-Annabel, uthi ucela usizo ngoba imithi edingakalayo kayikho esibhedlela.
Into yangibona inzima kakhulu. Noma sifika lakhona ngapha e-UBH, siyabhalelwa imithi ukuthi siyeyithenga. Akula mithi e-readily available ukuthi umuntu engalinywa inyoka asizakale. Njengaba nje uma esiphakathi kwawo, kumele ukuthi sigijime siyethenga, siyelelale. Fine, siyathenga sibili, kodwa i-challenge yemali. So kuyabe kufuna ukuthi ngabantu esibhedlela kuba le mithi sibili kakhulu. So siyacelisa kini bathandekayo zihlobo, sicelise ezibhedlela kwabaphathi bethu ukuthi ngabananzelela sibili ukuthi ngakuyabalani le mithi ezibhedlela emelane le nyoka, imihlobo yonke yenyoka.
Baningi abantu abalunywa zinyoka kulezi nsuku eZimbabwe. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uthi inyoka zihlukaniswa ngokuba lobuhlungu kumbe ukungabi lobuhlungu. Ezilobuhlungu zehlukaniswe njalo ngokuthi ubuhlungu bazo buthundubeza imizwa. Ezikuzinga leli zigoqela i-black mamba. Ezinye ngezenza igazi lingasanqumi, ezigoqela umgobho kumbe ukhothikhothi. Kunezinye njalo ezibangela ukubola kwalapho okulunywe khona. Lokhu kubonakala kakhulu nxa umuntu elunywe libululu. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wezempilakahle Empilo General Hospital, uchasisa ngokwenzakalayo uma umuntu sethe walunywa yinyoka.
Inyoka ziyaluma abantu, ezinye zakhona zi-poisonous, sibili njenge-black mamba ziyabulala abantu imzuzana nje 20 minutes ifika umuntu uyabe esetshonile. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa umuntu elunywe yinyoka basheshe babambise esibhedlela lapho esiseduze. Nxa bebuya khonapho benelisa ukuthi babophe isandla ngobunyawo lapha alunywe khona ukuthi i-poison ingaze yahamba kakhulu.
Uqhubekela phambili uSkhwica Mfundo Ngwenya exwayisa uZulu ngengozi yokulunywa yinyoka.
Ngapha-ke esibhedlela bengafika bahlatshwa ijekiseni leyo kuthiwa yi-antivenom, yiyo engani iyasiza. Abanye bakhona bengahanjiswa kubo-ICU nxa sebesehluleka ukuphefumula, ngoba inyoka i-poison yakhona iyavala umuntu ukuthi aphefumule kumbe iphambanise igazi, umuntu esewopha igazi emakhaleni. Inyoka lezi zimbi kakhulu.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi uZulu azivikele ekulunyweni yinyoka ngokugqoka izicathulo nxa ehamba egangeni kumbe endaweni eziminyeneyo, ikakhulu sokusihlwa okuyisikhathi inyoka ezihamba-hamba khona kakhulu. Kumele kube lesibane sokukhanyisa lapho umuntu anyathela khona, ikakhulu endaweni okuthanda khona amabululu, ngoba ehamba enyonyoba njalo kulula ukuwagxoba. Ukubamba loba ukudlala lenyoka kuyingozi kubo bonke abaseduze, ngoba ilakho ukuba lolaka kumbe izame ukuzivikela ilume umuntu. Nxa umuntu engalunywa kuqakathekile ukunanzelela ukuthi ulunywe yinyoka mhlobo bani, ngakho kuyasiza ukuthatha imifanekiso usemangeni ongasongozi kulo othathayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Zithwele nzima izakhamizi esigabeni seMangwe esebenzisebe Matabeleland South esibhekane lokuswelakala kwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isigaba seMangwe sisendaweni okufunakala izibholane zamanzi okusetshenziswa izakhamizi kanye nalapho okunganatha khona inkomo ezihamba umango omude zisiyadinga amadlelo lamanzi. Isakhamuzi seMakorokoro unkosikazi Habalapi Ncube uthi izifuyo lezakhamizi zibhekane lodubo lwamanzi.
EMakorokoro ilizwe leMakorokoro liwomile, asila manzi, asila zikolo, asila zibhedlela. Hayi, okunenginengi lokudla kwezifuyo akukho. Amanzi kakhulu iwahluphayo amanzi, izifuyo zila manzi.
Umnumzana Tommy Nkabi laye uthi izifuyo azisela manzi lamadlelo ngoba umango wabo womile.
Kule dona ekhona isiqedi sidabuleli lenkomo livuke. Nezikolo azila manzi, sinezikolo ezimbili.
Mama
Cheza primary Makorokoro secondary akula
manzi
ngesikotho ngekomeni khonapho ngesikotho amadamu besifisa ukuthi ngasingazuzu ngasinceda sibe namadamu kuvalwe leli damu kuvulwe linye phambili kuze ukuthi abantwana besikolo bazuze amanzi.
Uyakhala lo councilor kaward 17 eMakorokoro umnumzana Mpendulo Ncube okubandla lezapho
kliniki izikolo bakho yizo abangathi bakhala ngaso then namadamu ngoba izifuyo okwamanje indawo lana amanye ikhanyeni iwomile ngathi isasasemidesert so bona bebekhanyeni ukuthi mhlawumbe bengakwazi ukuthola amadamu kwakonkeja amadamu abemaningi zethi izifuyo zikwanise ukuthola amanzi ngoba abantu sebefela izifuyo ngayo ngenxa yamanzi.
Unkosikazi Priscilla Moyo owebandla lezanu PF ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 15 uthi ukhangelele ukuba ikhansili lohulumende bazabalungisela udubo lwamanzi. Unkosikazi Othilia Sibanda ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 4 uvumelane lonkosikazi Moyo. Ukhansila kaward 4 omele omama kubandla le-CCC unkosikazi Lindiwe Dube uthi bacela ukugejelwa izibholane zelanga
ikakhulu imigwaqo lezikolo ukuthi bethola i-harvest water mayizulu lisina. Singa-implanta amajojo amaningi ezikolo ngoba iwadi sasela ama-challenges amaningi endaba yamanzi.
Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende eziseGwanda neHarare ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini uhulumende wake wethulela uZulu uhlelo lweGive a Damn campaign olwasabalala izigaba eziningi eMathebeleleni South. Amanye amadamu asungulwa phansi kohlelo lolu kawaphathwanga ngemfanelo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokwenzakala eZimbabwe.
Nanku-ke okukhulunywa ngabantu abeZimbabwe sikhangeleke kuFacebook ye-VOA Ndebele. Kulo Team Lilo kulo mbuzo esiwufakileyo ukuthi kambe liyangaphila izwe leZimbabwe ngaphansi kukamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Kembo Mahati lo mnumzana Constantino Chiwenga. Uyakhuluma-ke lapha-ke uTeam Lilo ukuthi ale ndawo leli lizwe kunzima kakhulu esikubona sazi ukuthi kuyagcina ngani. Simon phakathi ukuthi alindawo ilizwe leZimbabwe isikhathele ngokubuswa abantu yeyikhathi saze sibuse thina sokutheni. Ncube George uthi sibona ngazani liye Gibhide bantu ilizwe leZimbabwe. Kuzobuya-ke ukuthula Peace Mnyama ukuthi alindawo noma sokunjani kunzima lokho. Sizwe-ke uNdlisto Nkomo ukuthi akune ongenziwa khona ngale-ke kuleZimbabwe kodwa kwamanje wazani liye mgodini. Daboka bathina abantu konapho.
Yes, siyabona kudaba olo kasoneni moyo onguye obophisa umnumzana Gift Ostalos uwizi phakathi uthi ubuthuleleni sonke isikhathi njengoba kulicala eladalwa kudala. Omunye njalo uStrike Sanele Jongwe uthi kunuka inhliziyo yembi ungani kulokungalunganga okwenzakalayo.
Ye kunjalo-ke khona mpho-ke yothi sibona okunye njalo. Umabulawa Norman Kelly Mabulawa uthi umfowethu-ke umajayivana wakhuluma wathi ilizwe leli kalilamali njalo ilizwe leli lobuswa kanzima. So ke kho sikubona khonapho umajayivana wakhuluma kudala kwadle waqeda siyakubona sokusenzakala kwele Zimbabwe. Xolani Mdluli la uyabhala lapha-ke uthi Zimbabwe VOA siyalithanda kakhulu kodwa-ke phela lokhu kubuso esikwenziwayo kunzima. Kuzobuya-ke umalaba malaba kuthi kungcono ukubuswa-ke ngusmith kulalokhu esikubonayo kodwa kube sikusiba khona. Umpofu umpofu uthi hhayi phela abantu bekani phansi amaphaphu siyabuswa ye kodwa-ke siyaphambili ngombuso ngamnangakho lingaze lithini idifefe. Yes, akuzwa kakhulu. Kuzobuya-ke umbekezele Godonga uthi hheyi alikho ilizwe elinje shame siyahlupheka kakhulu. Qhubeka khonapho ke Taboka.
Ye siyabona kolunye udaba lapho kule moto etshayiwe khona kulo Thamsanqa phakade othi omatshaya bona bangaphi ababotshe njengabanye. Siyabona njalo uMadonna Ntombi yakomayiza uthi yikho abakwaziyo besehlulwa yikulungiswa ilizwe abalamahloni.
Ye siyakwazi njalo ukuthi sile WhatsApp yethu iVOA Ndebele, VOA Shona, VOA Zimbabwe. Nxa lifuna ukuthumeza umlayezelo 202-465-0318 ndizaphinda njalo 202-465-0318. Lingakhohlwa njalo ukuthi lamdla phela kule live talk. I-live talk ke sixoxa ngamalungiselelo omhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly lokwenzakala kwele Zimbabwe. Lapha sikhuluma-ke ngezokhetho lokunye. So ke Daboka khonokho-ke yikho sikhuluma ngakho ku-live talk lamdla.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi isikhangele ebesilazo.
Ye noma kunjalo ke siqhubeke siyakhonale Daboka akutsho ukuthi kuthiwani konapho.
Kuthiwa uhulumende wakwele South Africa uphanyeke emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permit ephikisa isinqumo esenziwe lidala lePretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzafika eNew York kunsukwana ezilandelayo lapho azangena khona umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Lami uGibbs Dube umthembo sithembayo ngisitelilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinogweshona.
Lila